bagu VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kumfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni. Loku improve i treating capacity yethu e Criterion Waterways.
Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi oye Water Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili namhlanje koBulawayo.
Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya, abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhodi mhlakazibani, kabasareport emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya, sekungabantu asebekhululeki.
Umthethwandaba kamantshi ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabetha Khumalo lamanye amalunga leli bandla ayisithupha. Woza Friday kulivikisi leqembu elicula umdumo kamasikandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano wokuhlaziya umsebenzi wamanzi lamandla kagesi owe Water Energy Climate Industry Nexus Washington ungene kulanga lesibili lamhlanje. Lomhlangano owenzelwe koBulawayo unikeze izakhamizi ithuba lokukhulumisana labe council ngokuqhutshwa komsebenzi wamanzi lokuhlanzeka kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngocweleyo.
Umanjinela wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Simela Dube, uchasise kabanzi ngenhlelo abalazo emizameni yokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ngemva kokuthola uncedo lwemali ngabebhanga le-African Development Bank.
Sithole 37 million from the government funded by Africa Development Bank, mainly ukudila lempompi zethu zamanzi ezipopa amanzi kusuke encema zibuye edrobheni. Loku improve i treating capacity yethu e Criterion Waterworks. Loku khangela ispillage yama sewerage.
Obambele umeya wakoBulawayo unkosikazi Lilian Mlilo uthi umhlangano uhambe kuhle njalo bazasebenza gadalala ekutholiseni uBulawayo amanzi ahlanzekileyo.
Izakhamuzi zitshengisele ukuthi siyamthanda uBulawayo, sithi siza-improva lapho kufuna ukuthi si-improve khona.
Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubuke ubudlelwano obukhona phakathi kwekhansili lezakhamizi.
Luhlelo oluhle okumele siqhubeke sihamba ngalo lolu nyawo, i-consultation yezakhamizi ukuthi labo befake i-input yabo. Actually they should take charge of their own destiny.
Umgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi ikhansili isiqale ubudlelwano obuhle lezakhamizi.
Namhla siqalile ukusizwisisane ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwe-local government lathi zakhamuzi.
Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uthi ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithethe njalo isicoco salonyaka sombukiso weWashington 2019.
Njengabantu be-trade fair sihambahambile sikhangela imbukiso ekade imihle, abantu abathethe isicoco esikuthi Washington 2019 overall best exhibitor yi-City of Bulawayo.
Umbukiso walonyaka oweWashington 2019 wenziwe ngosekelo lwemali evele ebhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ugatsha lwezokulima, abenhlanganiso e-United Nations Development Programs le-African Development Bank ngenjongo yokuthuthukisa umsebenzi wokutholakala kwamanzi lamandla kagesi awelanga. Ungenwe ngosomabhizimusi abamakhansili iziphathamandla zikahulumende ezisuka kungatsha ezehlukeneyo kanye lozulu. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla ulahle icala ebelisetheswa umgcinisihlalo we-MTC unkosazana Thabita Khumalo lamanye amalunga lelibandla ayisithupha usithi uhulumende kalandelanga umthetho ekutshutshiseni lolu daba. Unkosazana Khumalo labanye bakhe babotshwe ngenyanga kancabakazi besetheswa icala lokudinda amanga okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Kodwa umantshi umnumzana Tinashe Tashaya ulahleleli icala namuhla wavumelana legqwetha labasolwayo ukuthi umtshutshisi waletha lolu daba imthethwandaba engalandelanga umthetho. Kodwa uthenxa uhulumende elesifiso sokuqhubeka ngalolu daba kumele alukhweze imthethwandaba kutsha ngendlela isemthethweni. Intathe yezindaba yethu uTaura Ishaba uxoxele ngcwethi legqwetha likaMakhumalo labanye bakhe umnumzana Godfrey Nyoni.
Honorable Thabita Khumalo labanye bakhe kuthiwe sebengasihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhothi mhlakazibani kabasareport emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya sekungabantu asebekhululeki. Uma idale lifuna ukuthi babuye ekhothi bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obatshutshisi bathe sebecele imvumo yokuthi batshutshise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala mvumo naleyanto. Manje ikwazi ukukhuluma ngokuthi hayi kanti vele kwakuvele beqaliselane bengala mvumo yankona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulomthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Yinkho sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikane isikhathi sidinge imvumo yankona.
Lo mnumzana Godfrey Nyoni igqwetha elimela umgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo labanye bakhe. Ubexoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uTaura Ishaba ekobulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ukhuthaza isiko lokuhlanzeka esithi ingcekeza ilakho ukudala ukumemetheka kwemikhuhlane ngalesi sikhathi sezulu. Umnumzana Mohati utsho lokhu eseGwanda lamhlanje ngelanga lokunanza ukuhlanzeka elizweni emkhankasweni we-National Cleanup Campaign. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMohati ukhuthaze uzulu ukuba yamukele lo mkhankaso we-National Cleanup osungulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi imikhuhlane ebalisa isihudo se-cholera le-typhoid kanye lokhukho imalaria ilakho ukuqhamuka lesi sikhathi sezulu xa izakhamizi zihlezi lapho kule ngcekeza.
Sithanda ukufundisa abantu bakithi ukuthi bona ingcekeza idoda esindwendle isiphathela okuningi, isiphathela imikhuhlane eminingi.
UMohati uthi kuyadinga ukuthi kufakwe impompi zamanzi ezintsha eGwanda eside ezikhona kwamanje kazi sahambelani lenani labantu asebehlala kule ndawo.
I-population is increasing. So i-sewer system, the water reticulation systems, asanelisi ukusevisa abantu abakhona. So into yabayimbakhuthaza singale ku-breathing ukuthi bona ngcono sithi overhaul yonke i-sewer reticulation system. The water system. Ukuthi sikwanise ukusevisa abantu bethu.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Mazale uthi lanxala umkhankaso lenjongo eqotho iningi labantu alibuyanga ngoba liphatheke emsebenzini yokuphandela imuli.
Campaign yona injongo yayo iright. Kodwa ke obekudanisa namhla ukuthi abantu abaningi ababuyanga tu bavuka bezama ukuphandela abantwana lapha nalapha.
Izisebenzi zengathi ezijeneyo zikahulumende kanye labantwana besikolo bancedisane lo Mohati ukudobha ingcekeza phandle kwenkundla yephelandaba. Kusenjalo akubizwa ozwayo lamhlanje enkundleni ephelandaba stadium lapha abahlabeleli bomculo okhona abakuleli labe South Africa abazahlabelela ozulu emgqotsini weGwanda International Gospel Music Festival oqala lamhlanje uphele ngesonto. Umhlabelelo odumileyo kule South Africa uSipho Makhabane ukhona layo kulo mkhosi oqoqwa mnyaka yonke inzalo eGwanda engusomabhizimusi eGoli umnumzana Justice Maphosa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isimo esibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi, odokotela labo besemba phansi besithi ababuyeli emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Namhlanje bangene umhlangano kodwa benqabe ukuxoxa lentathelo izindaba ngawo besithi abakavumelani ukuthi kuthathwa nyathelo bani. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuthi odokotela bebutho abamele bancede ngezikhathi ezinje abakho ezibhedlela. Izigulane ziqhubeka ziswela usizo kuthi ezilenhlanhla ziyaqondana labodokotela abathe bahambela ezibhedlela. Esinye salezi zigulane unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi akulancedo abaluthola kubodokotela ngoba bengekho ezibhedlela.
Uhulumende nxa ebona ama-doctors elekhe siyaku-strike ngokuphela bathi thina abantu siyenzeni, khathesi siyagula, kuyabe kulabanye abantu abayenza ama-accidents. So lapha kusokumele ukuthi ilizwe lonke phela selitshabalala ngoba nanku asilancedo esilutholayo ngoba impilo yethu isezandleni zamadokotela. Uhulumende laye uthule, singazi ukuthi uthulele ukuthi uyalungisa yini, kodwa ngabe uyalungisa ngayo uyakhuluma phela ebantwini ukuthi sibone update ukuthi uyabe mengapi.
Unkosikazi Sandile Ndlovu ongumongikazi uthi ngabe kuzanywa amanye amacebo ngoba umumo osezibhedlela unzima.
Situation esezibhedlela hayi ayenzi sibi, ngaba sizamele okungcono ngoba ukuthi ufikeuthole udokotela engekho kulabo nesi bodwa uzeudingisele ukuthi uyenzeni wena uju for i-operation, hhayi kunzima sibi. Ngawo uhulumende angangenela ebangezelele kumbe imali leyo kumbe kuyini abakufunayo ukuthi kube ngani kuyajinja ngoba hayi sesingapheli ukufa sibi.
Unkosikazi Thendai Chuma isakhamuzi sakoBulawayo uthi uhulumende akabe lozwelo alungisise lolu daba ngokuphangisa.
Aluba ngawo uhulumende uyasizwela alungisise indaba lezabodokotela ngoba ngabanye abantu abaqakathekileyo kuzulu wonke, ikakhulu mina kini kinje ngiphathekeke ngoba ngiye esibhedlela thotha kuthiwa kula dokotela bese ngiphoqekile ukuthi ngihambe ngiyedingani u-private doctor. Kodwa ngathesa imali yokuthi ale singithi njama ngiyezithengela lokho kudla onye ofunakala nje wakuthi khona i-medication le ngiyithethe ifuna ukuthi udle. Ngizakudlala ndiwami nasethethe imali yonke ngihamba ngayantshintsha i-forex ngapha kangiyiholi le-forex yakhona.
Iningi labantu lithi isimo esisezibhedlela sizwisa ubuhlungu bethi sokudala ukuthi basebenzise imali eziningi abangaziholiyo ukuyadinga usizo lokwelatshwa kubodokotela abazimeleyo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngo-Life Talk namuhla sicubungula ubunzima obubhekane labantu ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabodokotela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sikhoma ngapha iVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano eqoqwe ngabe Studio 7 bemanyene labe Media Center eHarare izolo eyokuhlaziya isimo esiselizweni iveze ukuba umomo uzaqhubeka usiba mubi elizweni nxa amabandla ezombusazwe engabe elokhe edonselana. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma kulumbuthano omsekeli kamgcinisalo webandla eliphikisayo leMDC uMnumzana Job Skhala uthe udlame olukhona kwezombusazwe eZimbabwe alusoze lwafalwa phela nxa abenhlangothi zonke zempilo okugoqela uhulumende lamabandla ezombusazwe bengazinikelanga ukuhlalisana phansi badinge indlela zokuqeda inkinga yelizwe elibhekane laso. Omunye wabatsha abakade bekhona embuthaneni wayizolo uMnumzana Leopold Mnende uthi okwenzakalayo ukuthi uMongameli Mnangagwa usungula uhlelo lokukhulumisana lamanye amabandla athikisayo eshiya phandle ibandla leMDC akusoze kwalungisa isimo eZimbabwe.
IZimbabwe ilokhu idlalisa isikhathi ikhuluma nge-dialogue, abe-opposition bekhuluma nge-legitimacy, ababusayo bekhuluma ngama-sanctions. Mbona ingani ukuthi lizwe leli liye phambili? I-MDC yona sokufuze ivume ukuthi udaba lwayo olwe-legitimacy akula muntu olulalelayo. Yena uhulumende okhokhelwa yi-ZANU-PF laye sokufuze evume ukuthi MDC ayibuyi ku-dialogue yayo. So kungangcono ephuse ezame ngazo zonke indlela ukuthi ilizwe leli libe ngcono. Sebebonana ngo-2023. I-dialogue le ayenzayo namabandla la amancane lawo aphikisayo alincedi.
Okunye okuphathwe kabanzi embuthwaneni wayizolo umbiko owethulwe nguMnangagwa owe-State of the Nation address sona ngolwesibili lapho anxusa amabandla wonke ukuthi akhulumisane kuhlelo lwe-Pollard. Okusekelwe nguMahomva othi kuveza sobala ukuthi uhulumeni kaMnangagwa uyazazi inhlupho ezibhekane lozulu njalo usemizameni yokuzilungisisa.
Lokhu akukhulumileyo singathi thina kukhomba esithi ngesikhiwa yipolicy ukuthi kuyatshengisela ukuthi uhulumende uyananzelela ukuthi abantu kulokuhawu lokukhona njalo kufuze kulungisiswe.
Kodwa uMnumzana Thomas Shoko omunye wabakade bekulumbuthano uthe inhlupho eziselizweni azilani lezombusazwe kodwa zimangelwa inkohlakalo esibulele isimo somnotho.
Hayi, mina ukubona kwami angiboni ukuthi ipolitics yizo ezingathi zibangela ukubhidlika kwenotho. Into esibulele ilizwe kakhulu yi-corruption.
Inengi labakade bekulumbuthano owenzelwe ehotelini eMonomotapa Crown Plaza eHarare ivumelene ukuthi kumele kudingwe amacebo okulungisisa inkinga yeZimbabwe elibhekane lazo abebandla liphikisayo leMDC bekhangele phambili hathi ukube belokhu bekhala ngokuqhila ukukhetho lwanyakeni. Ngimele Studio 7 eHarare ngu-Gibson Pepe.
Owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Phelekezela Mphoko walile ukupha umthethwandaba amaphepha endlu yakhe kumbe ama-title deeds izolo ngoba isithi wesaba ukuthi uhulumende ulakho ukumthathela lindlu. Umphoko ubecele umthethwandaba ukubuyiselwa incwadi yakhe yokuhambisa ipassport ukuze aye kwele-South Africa. Kodwa umtshutshisi uthe nxa efuna lokho kumele alethe incwadi zendlu ukwenzela ukuthi uhulumende abe leqiniso lokuthi kajonganga ukubalekela icala lenkohlakalo alitheswayo. Kodwa uMnumzana Mphoko uthe kungcono uhulumende azihlalele le passport leyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha likaMnumzana Mphoko, uMnumzana Zivusiso Ncube.
I-passport ivela ntinge yabo bengazigcinela. I-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo. Kodwa ama-title deeds akhe, hayi cha, ngeke bathinte, ngeke babambe.
Nxa kuyikuthi ngempela uMphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa, kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana?
Abantu laba bengacina bethethe indlu yakhe. Akula kuthembana, ake ngikufake ngaleyo ndlela. Akula kuthembana, ngakho akafisi baba uMphoko ukubana la bantu bebe le access to ama-title deeds.
Akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu o-High Court?
Hayi, ukuthi basincitshe i-passport akulandaba lokhana. Besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha. Ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo. So sizalinda thina ukuthi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona. Ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangele ukuthi baba uMphoko uzabalekela icala, angazi lo muntu abecala kanjani ngoba ubaba uMphoko ukhona apha elizweni 3 months lokhe reporter le mapoliseni 3 months indaba lokhe yangenayo lokhe u reform 242 la docket after pure le trial date ngitola namhlanje asiwa nga trial date ola mapepesi wapiweyo tina zi ready for a trial anytime ngasama mapepa siyangena senze i trial.
Lo mnumzana Zivusiso Ncube igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko uxoxa le nto ngamile inkomo ye Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Ikhomishini yebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi silobalani izivumelwano lengatsha zikahulumende ezithile ezigoqela iReserve Bank of Zimbabwe leZimbabwe Revenue Authority ZIMRA ukuphathisana kulomsebenzi. Ezinye ingatsha ezikulesi sivumelwano ngeze National Prosecuting Authority, Auditor General, University of Zimbabwe, Immigration Department, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, le Ezekiel Kuti University. Lokho kwenzakala iZAC isithi sithole impahla ezibiza izigidi ezilikhulu zamadola i$100 million ezithathelwe abazithola ngenkohlakalo. Ukuze sicubungule lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ukuthi kambe linyathelo elihle na leli elithethwe iZAC.
Ye khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye corruption ibambi ivanjiswana ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume ialwe le corruption especially eZimbabwe nge level lapha esikhona, but what remains important ukuthi oqhakathekile ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe zona vele indaba ye corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani, balama policies anjani ngecorruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe, ngoba izakhe izakhudulana labantu abavele beyibo abale corruption ize fihle corruption yalabo igijimisa icorruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra ifile imali iZimra every month every day kubotha abantu beZimra ngecorruption. Aziqale zena lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo iZAC isithi isithole imali edlula i$100 million.
Layo iZAC kulabantu abanye abaphumayo. Sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona iZAC nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile. Kodwa lokho bebacweza-cweza, lokho bebacweza-cweza bengafuni ukuba ungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela iZAC ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivakho sithi ngamavile eveni egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokho sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokho sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization. You would be shocked ukuthi we are talking of ama-billion of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayirecovile i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besiphila ngayo njengezakhe, ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzingela iphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakela ama-villages acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so, ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.
Lo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela eseGwanda. Wezemidlalo iqembu lenguqu elebulawayo City linqobe ele Talent Vision nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeluveve kobulawayo namhlanje emini. Amaqembu la alisa ukungena esigabeni saphezulu esePremier Soccer League ngomnyaka ozayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana bebulawayo City bathuthukise amathuba abo awokuphanga babuyele bayadlala kwisigaba seCasablanca Premier Soccer League ngokunqoba abakwenze namhla, ngoba impumela yomdlalo wanamhla ibachiye bethiwa ngemiklomelo emithathu kuphela liqembu elihlezi phezu kwengalane eleTalent Vision. Ohlohlele iqembu lebulawayo City ngumelikhaya moyo ngehlandla lesibili lomdlalo. Iqembu leTalent Vision lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amahlanu lambili, ikanti lebulawayo City lihlezi endaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye. Phezu kwalokho iqembu qembu le Talent Vision selidlale imidlalo engamashumi amabili lantathu kuthi eBulawayo City selidlale engamashumi amabili lambili kodwa umqeqeqeshi weBulawayo City uTry Ncube uthi ukudlala imidlalo emilutshwana yakubabeki yesimeni esingcono kule qembu le Talent Vision.
Ya impumela le ichukuthi iskemon kodwa wena bavele baphambili ngoba le game inendi le asikayidlali sithi singakayidlali njalo ba leader la nge goal difference so okwaka test siyazi ukuthi umsebenzi esilawo umkhulu kakhulu ngoba baqinile.
Iqembu leTalent Vision lidlale isikhathi eside lisilele ngomdlali oyedwa ngemva kokuba imvimbi uDouglas Banda itshengise ikhasi yelombala obomvu ngihlandla lakuqala lomdlalo. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Mazulu uthe kabasoze basebenzise lokhu njengencazelo yokuba yikho benqotshiwe njalo kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Ayikho kwenza ukuthi iresi ibe mnandi, siyakujabulela khona lokhu ukuthi uyabe winile uyabe wine kungasikuthi kulula kodwa ekuyine nzima okuyinto kwamkhulu asingeke sikhale ngosokwenzakele kwenzakele.
Emdlalweni olandelwe yilo weBulawayo City leTalent Vision iqembu leBoso 90 elinqobe leBinga Pirates ng-3-1 njalo abahlehlele iqembu leBoso nguDalubuhle Dlodlo yena ohlohle kabili kanye loDominique Jaricha. Kweminye imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ezadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu leIndlovu yanyathela elizadlala leMossi Rovers nasekhumalo Pirates ngehola letshumi lambili emini kuthi iqembu leToronto elizamukelana leleArnel Movers ngehola lesithathu emini enkundleni efanayo. Mele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Yabo ke kuhlelo Waza Friday namhlanje wezwa Chisa Spanda we Studio 7 uxoxa leqembu elicula umdumo kaMasgandi likoBulawayo elihamba ngegama lokuthi ojongokuhle lona elimelwe nguVeki Themba Ndlovu.
Umdumo wabo Masgandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika. Abafana bakuthi zethu nqala bobathi ngeke basalele kulumculo. Bethemba Ndlovu udabuka esilobela ehamba leqembu labo Jongokuhle.
Jongokuhle kuliqembu elifonywe ngo-2016. Amajaha amathathu agoqela mina lo okhuluma wabekuThemba Ndlovu loBhamuza omdumisi Nkala kanye noThiyambusho busahlangana nje amadoda la lawe amabili lawa edlala nje izinkinga ezincane umuye lo vele wasevele egoli umdumisi Nkala sahlangana nje noThiyambusho ko sabumba leli qembu sihlangene lami nje safunda nje udlala ibhesi kaMasikandi
ezomculo bona basiqale bebancane becula isichathamiya abanye bayithi imbube
sonke sozahlangana vele kuyichathamiya zodwa so uMasikandi yena vele wayengaphathi kwami kakhulu ngingazi abanye labo kodwa labo sathi sihlangana nje into leyo siyahlangana vele kwaba into eyi-1 kwaba isitini lodaka wonke umuntu yokuqhwabitha lokhu sithi masibambisana sithi size into yankona iyavuma sithi siyathi size into yankona iyavuma kwavele kwasingena nje ngaphakathi sajayela ukwenza lokhu.
Ojongokuhle baledlala theli lodwa abalipheka ngomnyaka ka-2017 baliphakulela uZulu ngo-2018 lona ke liyachisa bakwethu.
I-album leli lilengoma ezingu-8 elethayo i-album ethi Amahlolanyama cause leli album salenza laba ngaphansi kwe-team yezwe lonke iHighlander e-team yesasazi ubana ithandwa ngabantu bonke njengoba siphuze ukuqala sesibona sibona singemva kwesikhathi sasithi ungcono madoda sidlalele le-team yethu yezwe esithanda kangaka.
Isikhathi silomona sesidliwe ngumangoye uthini ke kubalaleli ungakahambi mfana kaNdlovu
esicela ngani ngasithatha ngalokho elilakho lathi sithuthukise indawo yakithi leyi
indawo yakithi umthwakazi sibambe lunye sincedisane umculo wethu abakobulawayo leyothola iArt Gallery thina sithola ku Facebook bonke ojonga ukuthi sithola ku Facebook siyabonga abalaleli
ojonga ukuhle baliphekela umculo kamasikandi bekobulawayo umculo osuthandwa ngabantu abaningi kulesi sithuku yibe besilabo kuhlelo hoza hoza Friday yibe nempela sonto emnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyabonga Ezra olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.